Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kusene mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ePhalamende lamakhansila ezigabeni thize asekhankasela lolu khetho ngemva kokubhalisa enkantolo ye-nomination court izolo. Kambe isadaki sokumele ithathe manyathelo bani njengoba isithi siyamukele ngokusemthethweni ugwalo lwequla layo oluveza ukuthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Elinye ilunga lePhalamende yeMelika likhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi engavuseleli ubudlelwano leZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo kazulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edale lePhalamende lamakhansila ezigabeni thize athi asekhankasa ngamandla edinga usekelo kuZulu ngemva kokubhalisa labo abazawamela kukhetho lolu enkantolo ye-nomination court izolo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo kuvalwa izikhenxe ezivulwe ikuxotshiswa kwamalunga e-Triple C ngumnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Ababhalise izolo bagoqela labo abaxotshiswe nguChabangu abahamba lomkhokheli we-Triple C umnumzana Nelson Chamisa kanye labakucele likaChabangu labo ababhalise besithi bamela iTriple C. Lokhu kusho ukuthi kwezinye indawo ikakhulu koBulawayo kulamalunga eTriple C amabili ancintisa esikhundleni sinye okuyinto abanye abathi ilakho ukuphazamisa leli bandla. Abanye bathi ukulwisana lokhu kuzadabula ibandla phakathi kugcine kusiba lama-Triple C amanengi njengalokhu okwenzakala kubandla le-MDC. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu yena othi uChabangu ulakho ukuphumelela alubana ethe wamangalela labo abaxotshisayo ababhalisele ukuncintisa futhi bengamalunga e-Triple C.
Kungumbono wami ukuthi if eza kuyaphambili a-challenge ukufanele ukungena kwabo kulamathuba amakhulu ukuthi kuzaphumelela uChabangu. Why? Ngoba vele sokuye kwaba the case eyahlulelweyo ngabahlulelayo ukuthi nguye olamandla awokuthi asuse laba abasusayo wabisele mba. Ngoba-ke ma kuyukuthi laba be-CCC abakaChamisa bazaqhubekela phambili kuyabe sokusenza kungani nje ngamadlwane ukuthi labana abanye babizwa bakhutshwe ephalamende. Bethi bebiziwe bakhutshwa umthetho wavumelana laye bese kuvunyelwa futhi labo abasho ukuthi bangene ngandlela bani akwenzi isensi. Sokungani nje ngamadlwane kuyikukholwa kwami ukuthi amajani la azaphela kube le nto enkulu ekhanyayo lobuntu lobumuntu omdala. Kungumbono wami ukuthi uzanqoba ngoba useke wanqoba vele. I mean iPhalamende ithe ma ithola incwadi yakhe ayibhalayo umdenda wayelalela wenza lokho okwakuthiwa kwenza. Umongameli welizwe lezi zinhlangothi ezihlukeneyo ezombuso welizwe iPhalamende executive kapresidenti eyakuqala iPhalamende yathola incwadi yavumelana naye. Upresidenti laye wahle waqhubekela phambili wabeka amalanga awokhetho. Kanti-ke la makhothi lawo ayenza futhi ahlulela ngendlela ehambela. So angazi ukuthi i-B part wazoyi-3 zenezi ezavuma ukuthi uChabangu anganqobi. Noma nje into yakhona abantu bekhala besithi ayela mthetho ayela buntu ayela bukhulu ayela bumuntu omdala kodwa iza qhubeka injalo vele. uzanqoba ubutsha bakhe.
Lokho kungabe kukhombani ngempumela yama by elections kuyikuthi baphumelela ukuncintisa abaxotshwayo. Singabona bevotelwa ngobuningi babo kumbe unqoba abakamnumzana Chabanga. Mhlawumbe abezano PF.
Ukuthi ngubani ozonqoba ke sokuzoba nzima ukuthi sibe kwazi ngoba ziyabe sezihlangene nje engxabangxoza yena le esiyenzakele. Kodwa ke kusobala ukuthi abe-CCC badabuke phakathi. Kuzaba khona abazofuna ukuthi bavotele uChabanga ukube khona abazovotela yona i-CCC ngoba ma ubheka kulokho okuthiwa i-social media kukhona abangamthandiyo uChabanga abaze bamthuke mpela bambize ngamagama anzima. Kukhona abamthandayo. So ngezinye indlela kutsho ukuthi i-CCC sidabuke phakathi okunikeza ke iZANU PF ithuba lokuthi ithole amavoti azayenza ukuthi ingene eParliament ngoba i-CCC sidabuke phakathi. So angiboni ukuthi i-CCC singabuye ithole amavoti ekade wathole kuqala ngenxa yakho nokho ukuthi kulabanye abazoba sehlangothini likaThabanga kube khona abasehlangothini lika le-CCC kaThamisa okukhozwe khonokho ukuthi sokunokudabuka phakathi. Indaba yakhona iba nzima ukuthi usho ukuthi ngubani ozophuma enqobile. Kodwa okusobala yikuthi yona i-CCC ayisoze iphumele le mpumela efana neyakuqala. Akusize kube lula kubo njengakuqala ma kuyabe kuthiwe bayekeliwe bancintise.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe futhi wayengumgcini sihlalo webandla le-APA kwele South Africa. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Luqhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lomhlangano we-SADC Summit oqhutshelwe kwele Angola ngomgqibelo lapho abakhokheli bamazwe omanyano lo abamukele khona ugwalo lwequla le-SADC elahlola ukhetho lweZimbabwe laphuma lesinqumo sokuthi lolu khetho aluqhutshwanga ngemfanelo. I-SADC ithi yamukele umbiko ogcweleyo ngalolu khetho emhlanganweni lo kodwa ayitsho ukuthi akhona na amanyathelo ezawathatha phezu kwalolu daba njengoba iqula layo likubeka sobala ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Abanengi abavumelana lomkhokheli webandla le-TRIPC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho bathi umanyano we-SADC kumele uphoqe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi enze ukhetho olutsha kumbe akhulumisane lomnumzana Chamisa. Kodwa abezanu PF bathi lokho yikuphupha. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo efundisa ekolishini le-Vice University kwele South Africa uDokotela William Jethro Mpofu ukuthi kambe i-SADC kumele iluphathe njani lolu daba.
Esingakutsho ukuthi khona kuphiyana nje kodwa ukuthi i-SADC okokuqala eminyakeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhetho aluhanjiswanga kahle ngoba vele inketho eziningi zakuleli yalizwe aluhanjiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi i-SADC ingaphansi kwe-AU iphakame iphumele phandle ithi ukhetho aluhanjiswanga kahle. Lokhuyana sesingathi thina yi-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleli yalizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo lokubandezelwa kwabo. So kukubo ke abantu bakuleliya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lomphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo. Ayinawo amandla amaningi i-SADC engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi itshintshe umumo wayo laphaya. So kusebantwini bakuleliya civil society organizations lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo. I-SADC sivulamasango.
Baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa. Nxa kuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa, ademocratic, alegitimate, ahloniphekayo, kumele abantu bahlokome baphakame bese singeke siphile kanje. Khonokuyana okwenziwa ngamazwe wonke ngayelwela inkululeko, kumele amaZimbabwe aphakame alwela inkululeko yawo. Akula SADC, akula AU ezobalwela. I-SADC izongena, i-AU izongena, le-UN izongena, abantu sebephakeme balwela inkululeko yabo. Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa, abantu bayaphakama bathi asidli ukudla kwantambama kungalunganga, asidli ukudla kwekuseni kungalunganga. Akula lutho oluzahamba kuleli le ndaba ingalungiswanga.
Ngamanye amazwi uthi OCCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle, le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe kutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kusadake bathi hayi, njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle, so kumele libizele ukhetho olutsha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kusadaki bethini khona?
Kusadaki kumele babuyele, kodwa kumele bahlobonge. Kumele bakwenze kokubili hlangothi zombili. Lethi bebhala izincwadi eziya kusadaki labo bemlanda uhulumende lo wobugwelegwele obumenenene bemtshele ukuthi awungeke ubuse indaba lingalungiswanga. Osadaki labo-UN labo-AU bangenela sokuhlumuntu, bangenela izinto ezimile, bangenela sokulemibilo, bangenela sokulokuhlokoma. Ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo, namabandla azimeleyo angakhohlwa. Kumele abantu bakuleliya lizwe basukume balwele amalungelo abo, inkululeko yabo. Baphakame bethi sasingayiseli kuleyikhona kuyoguquka izinto kuleliya. Isathikho ekwenzileyo yikugula amasango ukuthi sibonile siyavuma, kodwa amaZimbabwe kusamele aphakame ethi hayi sesingayisela-ke inkululeko yethu, ikhona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezinto.
Uchamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguchabangu sebemxothele amalunga ePhalamende, ubona esala umdlandla yini wokuthi alwisane lo mnankagwa aye kubosadaki atshengisele ngapha ulwisana lochabangu futhi?
Ezakochabangu ngezangaphakathi, okuyikuthi kulenti yokulwisa ibandla elibusayo kulwelwa amalungelo elizwe, kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-CCP ngeyangaphakathi ngiyomndeni. Othabango bazama ukuthi bethi kuona kanti silwela inkululeko, silwela umbusa kahle, yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho. Ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona ezizibhekileyo ngeyangaphakathi leyana ye-CCP ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kathi umbusa kahle yindaba ungekho kuleli elilwela umbusa kahle. Yindaba kulokubandezelana, yindaba kulokukhethana, yindaba njalo kulokuhlukanisana, i-discrimination, lo mbusa kabi ithirani uku-impose ama-candidates lokunye ngeyabo yangaphakathi.
U-Dr. William J. Trompofu yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki eWits University kwele South Africa. Ilunga lePhalamende yeMelika elikukomiti yedale leSenethi ebona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Jim Rich, usekhuthaze umongameli Joe Biden ukuthi engaze wavuselela ubudlelwano beMelika lohulumende weZimbabwe, yena athi uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
URich ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubeka engahloniphi amalungelo oluntu, wathi kumele kukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kaMnangagwa uvele esefuna ukuba kube namazwi asuka emhlabeni wonke aza kwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba ukhulume ngalokho okushiwo ngumnumzana Rich esithi uvumelana lamazwi la.
indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama activists into okufanele ilungiswe inqabana impunity is a bigger issue kwele Zimbabwe ungakhangela kulabantu ababe dala be ku regime kamgabe behlukuluza abantu namhlanje ke bahlangana lezi nkinga ngendaba ke yemthetho and the culture political culture ababe instila ukubana ke abantu nxa bedifa lana kufanele behlukunyezwe kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanisa ukuba lembono etshiyeneyo akukho criminal ukuba lembono etshiyeneyo ngimbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumende so indaba yama-abduction indaba ye-torture indaba efanele ilungise le ndaba ye-imprisonment liyakwazi ukubana ke uJob Skali usejele engelacala konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibekwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe
kodwa ilunga leZANU-P F umnumzana Thedi Ncube uthi ibandla lakhe kanti kungeni okukhulunywa ngele Melika
usenetha weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephonga usuku manje athi iZimbabwe yancindezela abantu ukuthatha ngapi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe endi kungasenani ekubusweni komhlaba awuphonga usuku manje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonokho kuthethe ngapi ende ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lamakhotsi silabo International Court of Justice silabo International Criminal Court yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso
ziyaqhubeka zisanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoNcwabakazi lonyaka abaningi besithi kumele iZANU-P F ikhulumisane le-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu kodwa uhulumende uyakulandula lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Okusemaphephandabeni iChronicle ithi iTRC ilakho ukudabuka phakathi ngenxa yokudonselana okubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ePhalamende lakumakhansili ngomnumzana Sengezochaba ngu. IHerald yona ithi ukusilela kwesamende kuleli osokudale ukuthi intengo yaso ikhuphuke kwenze uhulumende wathatha isinqumo izolo esokuvumela abantu makhaza lamabhizimusi ukuthi bathenge isamende kwamanye amazwe. Uhulumende uthethe njalo inyathelo elifanayo ngemvundiso yefetilayiza. Singene kumbiko elisithumele yona.
Kanjani ku studio safe siyabonga laphana abantu abake bekhuzwe indaba yokuhamba nqunu le kanti izalungiswa nini abantu indaba abantu abangabantu bethanda ukuhamba nqunu so kanti kuyalungiswa nini kono kwindaba yokuhamba nqunu le kanti yona ikhulumeda ayikuboni ukuthi abantu bahamba nqunu ithini ngokuhamba kwabantu benqunu so phandle la abeke ilungise indaba yokuhamba nqunu mana siyifuni thina
ngiyelele enkundleni hayi sizwile ukuthi nomination court ingenile namhlanje ngemsebenzi emibi ekachabangu kulabantu basemathebeleland abacabanga ukuthi khona wonke umuntu mangasemathebeleland kufanele asekele umbhedo kachabangu labo Kalpan Pugen uKalpan Pugen labo Chabangu ungabheka indlela abadiliza ngayo amaqembu i-AMDC indlela abayidiliza ngakhona kuyafanana lokho besebenzisa i-system efanayo namanje MDC yayilawa ama-structures lawo okukhulunywa ngawo kodwa bayidiliza bayiqeda nya uKalpan Pugen umuntu ohlala eyisikhulumeli somuntu omotshayo umuntu omotshayo sonke isikhathi uKalpan Pugen uba yisikhulumeli sakhe kodwa ke kungasenani ngoba vele imisebenzi emibi kachabangu useyenzile njalo uyenze kwazi ukuthi kona ule backup yenkantolo ule backup yeZANU-P F kodwa ke hayi ma-citizen ngenani
ibone ukuthi khona kuzahamba njani uma vele abantu belithanda bazalibisela futhi uChabanga yangeke ngezano PF yakhe lefazi yakhe ngoba eqinisweni isizathu sikaChabanga asicaci ukuthi ngesani ngoba ungeke uthi iqembu ulilandela ulidilize ukufuna ukufaka izano PF kodwa uthi khona uyalungisa ulungisani uMonzola laye wayezitshela ukuthi ehlale esitshela ukuthi yena umuntu olandela imithetho wephathi kodwa wayidiliza njani iphathi yena ilandela umthetho wephathi kuyafanana lento ekhulunywa nguThabang.
Studio 7, Studio 7, sikubingelele kanye labalandeli bakho. Mina ngisacela ukubuza nje kubantu bakithi, isizwe sakithi, isizwe samaNdebele, isizwe sikaMthwakazi, ukuthi labo abasola into eyenziwa nguThabang bake bazama ukuthi basichazele ukuthi kanti basola ini ngoba uThabang wenza into enhle. UThabang uxoshe abantu. So umbuzo elinawo bantu yikuthini? Yikuthi abantu baxotshwe ngubani kumbe abantu baxotshelweni? Okumele kakhulu uhambise phambili yikuthi abantu baxotshelweni, baxotshelweni ukuthi abafana bakhona le Harare khona leso zivele yibo sebekhetha ukuthi akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani. Yinto erongo yini naleyo yokuxotsha abantu abafakwe ngabantu baseHarare? Yikho amakhansela ethu angasebenzi kahle ngoba masekhethiwe laphana asasebenzeli umphakathi, sesebenzela labo bantu ababakhethile beba impose from Harare. So babuThabang, siyakubonga kakhulu ngomsebenzi wakho lo owenzayo. Labo abantu abazongena bazobe ngabantu abazobe bekhethwe ngabantu njalo bazosebenzela abantu, yikho esikufunayo lokho. Hayi, sibonge kuleyo ndawo babuThabang loPhugeni, into eniyenzayo inhle. Lo mfana waseMaswingo lo ozithi seyideputy mayor sesilwa kabuhlungu kanje, waye angahambi ayolwela kibo khona ngale ngoba izanu yalitanasa khona ngale abantu bonke bavotela izanu kibo khona lo mama bakhe, waye nefuna ukuzoxokozela lapha kobulawayo lapha, kahambe ayomela i-CCC ekhona le kibo eMaswingo. Siyabonga.
Ngibingelele enkundleni ninjani basakazi bakwethu. Kanti i-CCC wayidlala ngabantu, wayidlala ngabantu i-CCC, bathatha indawo ka-Studio 7 bayenza indawo ukudlalela. Hawu bakwethu, kanti akusiyini nenithe aningenela ukhetho lwama-by-election? Benikhuluma la nifunga nigomela, nithi alilungenela ukhetho, kodwa namhlanje njengamanje ngilalele nje la, hawu senibhalisile, senibhalisile, benabuyisela futhi laba baxoshwa akuyibona abafakwa abangena ekhundleni ngokungekho emthethweni, nibuye futhi niyababuyisela futhi. Hayi ke lana ukudlala ngabantu bakwethu, lokhu kudlala ngabantu straight, nidlala ngabantu, nidlala ngabantu. Ngabe ngiserious, ngaba niyenze yonke lento eniyenza? Ayikho nje lento eniyenza, nibuyisela labantu abangena ngendlela engalunganga, nibuye futhi niyababuyisela. Hayi khona, hayi khona, hayi hayi khona. Usengezo Thabang uzobuye futhi abamise, nibe nikhale futhi. Yiyo lento ukuthi anibambananga, wonke umuntu ufuna ukuzenzela into yakhe. Hayi bandla nje elinganandlela ukuthi lona libhekephi. Ngompunzi idle mini, omunye udonsi uyale, omunye udonsi uyale. Nibabuyiselelana abantu ababengene ngokungekho emthethweni, nibabuyiselelana. Nifuna ukuthi kube njani, niyaxova? Hayi khona, ayikho lento le. Ayikho sidalo, sidalo, sidalo. Hayi khona, sisisi. Hayi hayi. Hayi khona. Khona la ku Studio 7 benikhuluma la, nithi nina alilungenela ukhetho lwama-by-election. Namhlanje selilungenela kanjani? Mali lungena liphinde libuya liyenza same mistake. Nithatha labantu laba abaxoshiswa abangena ongekho emthethweni yababuyisela futhi. Kahlahle nizodlala amatofi la.
Studio 7, Studio 7, Studio 7. Edison yathola ukukhuluma. Lonke le nethi uSengezo Thabang uright, yalazi lutho, ulandele yazi. Amshonje lutho alina sihlobo esi 1 senisabulwa iGugurawondo. Kuna sibuhlungu ezihlobo zezabulwa iGugurawondo. Njalo iGugurawondo leyo iyenziwe izano PF. Yona le izano PF efuna ukubiselwa futhi sihlale ngulo uThabang lo. Wonke la malunga la akhithiwe eParliament ngeke lwabone kubuyela kwe-Triple C. Kuyabe kuyele izano PF sihluma phansi ukuthi. Thina sibhizi siqhuma impande zalesi sihlahla siyizano PF ukuthi siwele phansi. Isihlahla sesibuna yesiyabona ukuthi manje sesifuna ukusiwina. Nangu uThabang kuyaleyo lamakeni amazwi uyathelela, uyathelezela, siyahluma ukuthi asihlumisa futhi. Hayi, thina sikhathele ngalo usengezo lowo. Kakahambe kathanake.
Pum 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 mshelele. Hayi siyabonga ke we Studio 7. Asiqhubekeni ngomsebenzi sawuqalisayo ukuthi konke siyabe sifaka lati ama points ethu iwemukela. Ye hayi sengisizwa labantu bakho bayakhala ukuthi kathi ugqumshelele siwakhala la yini angikhalalanga. Inkinga ekhona ukuthi sibaningi kakhulu esifakayo, then aba-successful akuqhutheke benikezwa isikhathi ukuthi bekhulume lathi siyakhuluma. Kodwa-ke mina into engikhala ngayo ikuthi noma ngisizwa abantu bekhuluma ama-languages zabo bala ama-languages lawo obandlululo. Ama-languages obandlululo awakhi, a-destroyer from i-family, a-destroyer ilizwe, a-destroyer yonke into. What I'm trying to say, I'm saying in brief, bantu asiyekeleni ubandlululo. Loko kokuthiwa kuyaqunya ilizwe kwenziwani nani akusakhi, and abantu abakhulumayo ngokuquma ilizwe ngabantu abaya bengaphandle abakhulumi life besekhaya. Then enye iphoint engifakayo ukuthi abantu bale problem ugqugquzela into ngekuyikhone, which is very very ridiculous. Loku ngekuzukukhone ukuthi wena uthithi uzaquma ilizwe kodwa wena usebenzisa isithupha seZimbabwe, usebenzisa amaphepha aseZimbabwe. Now usuzitshela ukuthi wena we have got nothing to do ngeZimbabwe, uyilokho. Hayi, that is typical lies ngamanga. Bantu ake sihlonipheni okusemthethweni womhlaba wonke jikelele. Wena ma ule division with iZanu, talk about iZanu, ungakhulume ngokuthi uyaqhuma ilizwe. Thank you, siyabonga.
Lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amalunga ebandla elibusayo lamademokrasi kudale laphezulu lephalamende yemelika elesenethi avimbe imizamo yabebandla eliphikisayo lama-Republicans izolo eyokupasisa isikhwama semali yokuphathisa ele-Israel empini yalo leqembu le-Hamas kutshiywa phandle ele-Ukraine. Sixoxe lo landela izombusazwe zemelika umnumzana Tim Moringayi.
Into ehluphayo lapha ikuthi ama-parties akhona ama-Democrats nama-Republicans badonselana ngendaba zokuthi impi eye-Ukraine ongathiwa isiphumelele and then e-Israel ayiqalisa. Kodwa siyakwazi ukuthi abasekelayo ama-Republicans amaningi lapha they are of Jewish Israeli descent. So khonapho yikho ngantu abafuna labo ukuthi bathole a good report sesisiya kumkhankaso we-presidential election next year. Siyakwazi thina ukuthi u-leading candidate we-Republican Party u-Donald Trump wayezonda i-Ukraine ngendaba zokuthi babe ngafuni ukumnika amacala ayenziwe ngumntwana ka-Biden e-Ukraine. So wahle wabancitsha le aid laphana esabusa yena ku-office. Kodwa kathesi i-Ukraine sichayi Russia ngensimbi ezizwayo. Ngangithwa lapha sokulokudonselana ngoba next year yikho kulwelwa khona ukuthi ama-Republicans siyakwazi ukuthi vele yibo abathanda impi, bathanda ukusupporta izinto zempi. But kathesi kuyasimangalisa ukuthi abafuni ukusupporta i-Ukraine kathesi siphumelele. Ngoba kuyabe sokukhulunywa ukuthi umongameli welizwe uBiden nguye owachuchisayo ukuthi bancedise iUkraine. So ku-general election next year kuyabe kungahambi kahle for the Republicans.
Ama-Republicans wona kungani kanti engafuni ukuthi kupasiswe ibhili elemali eziya kumazwe omabili, enye isiya kwele-Israel, enye isiya kwele-Ukraine? Kungani khanya engafuni ukuthi ele Ukraine lalo liphiwe imali?
Ukuyala kwabo lokho is just political gimmicks thina esikubonayo, ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day baza pasa lona leli bill beni sokusiba lo msindo after some debates ngoba iIsrael layo izabe sifuna iaid yona le ngokuchurch. So hayi siyabona ngantu abazaba lama solutions in a very near future, and sibona lathi ukuthi sebe lo speaker omutsha laye ofuna ukuthi izinto zihambe phambili ngoba ibill leku funda igovernment liyaphenduka I think end of this month, so kumele baqede zona lezi ndaba.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.